Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani sobo esandegayo isikhathi 6:30. Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 5 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lezisebenzi zempilakahle ezifele engozini yomgwaqo eTsholotshoze liqongela fika kumachumi amabili lambili. Ugatsha lwezimseki luthi impumela yemihloliso kaGrade 7 isiphumile. Sizabala njalo incwadi zenu libingelela izihlobo labangane ziliqhunisele lengoma elizicelileyo. Inani lezisebenzi zempilakahle ezifele engozini yomgwaqo eTsholotsho ngomgqibelo selikhwelela fika kumachumi amabili lambili. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi abanye bafele esibhedlela. Amabizo abafi nanka: uDumisani Ngwenya, uVusani Moyo, Nalani Mukuli, Mangikazi Chabalala, Ben Chuma, Mlungisi Ndlovu, Thulani Murwira, Vusumuzi Ncube, Brandon Muvengwa, Khulekani Sibanda, Mthabisi Chuma, Ntombezi Ndlengwenya, Voti Sibanda, Obeyi Moyo, Elton Mpofu, Thabani Maphosa, Bolma Nkomo, Bishop Ndlovu, Mxolelwa Donga, Soyaphi Dube, Lophola iDube. Abantu laba bebevela enkaya besiyafafaza umuthi wokubulala imiyane eTsholotsho. Impumela yemihloliso kaGrade 7 elotshelo nyaka isiphumile. Umqondiso wogatsha lwezimseko umnumzana Esau Nandara uthi abaphathisikolo kumele bayethatha ama-results la emahofisini ezimseke kuqala nje namuhla. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Kagonye. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi zinengi izikhalazo zezisebenzi uKagonye amele azilungisise.
Sinethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle, kodwa nje ngumuntu esingamaziyo asikaze sibe mazi ukuthi ngubani, ulembono enjani kundaba zezisebenzi, uvelela ngaphi yena, abe singakaze sikuthole lokho. Kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system. So lo muntu owaziyo okhaliphileyo ube ngabonakali ngendaba ye-system kanti khona phakathi kelizwe. Singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi, ukusizwisisa njengezisebenzi, kumbe nje uzaba phakathi kwelinki udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguye upresident. So asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngumuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo.
Kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengesisebenzi?
Silezindaba kade sizivele sizivambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva abambele nje khonapho ke okushiye khona abanye bakhe. Ngaba yindaba eqakathekile singathi ikutholakala kwemisebenzi, kube yindaba ke yokutshintsha i-Labor Act, kube yindaba nje yokulungisisa i-Tripartite Negotiating Forum. Yizo lezindaba esizikhangeleleyo besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyatshenisela nxa sifuna ukutshenisela. Kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo, siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokhu. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Indaba yamabhonasi kuthwani ngayo ikakhulu awezisebenzi zikahulumende lonyaka?
UZulu uyakwazi ukuthi wabadlulileyo kade bebambe le iministry kade bengalankinga kumbe udubo ngendaba zemali. Indaba zemali bezivele zihlupha zivelela kuthina masa kumiwe finance. Asiboni ukuthi uzasinika yena ke inkinga. Umuntu olenkinga nje nguminister of finance. Sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi yena ulombono ofanana labanye yini, kodwa esikhathini esidlulileyo azange be lo dubo ke lo minister of finance, lo minister of labor kundaba zemali. Indaba zemali bezisalela kuminister of finance.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Inengi lithi selikhangelele iZimbabwe entsha kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe Libutho. Kodwa ngenjani iZimbabwe entsha le eloyiswa nguZulu? Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
YiZimbabwe eyakhele phezu kwesisekelo sombuso esithi constitutionalism, ehlonipha amalungelo abantu, ekhulula abantu bonke ukuba babe yilokho abayikhona. YiZimbabwe okungela kubandlulula ngokomhlobo, engela kubandlulula ngokuthi leli likhiwa, leli liNdebele, leli liShona, engela kubandlulula emisebenzini iZimbabwe lapho umuntu ofuna ukwelatshwa enelisa ukungena khona, ofuna ukufunda afunda ayefika lapho afuna ukufika khona, elamanzi ahlanzekileyo, ongela muntu obulawa yindlala, ongela mgwaqo efileyo, okule ikhonomi esebenzayo, kanti ke phezu kwakho konke elaye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuhlala lapho ohlala khona, hayi ukuthi abantu bagcwale emazweni wonke. IZimbabwe lokhetho olukhululekileyo kuso sonke isikhathi okungafi muntu ngenxa yokuthi kumele kuvote.
Ukuze kufinyelelwe kuleyo Zimbabwe oyifunayo, yini emele yenziwe nguhulumende? Sikhuluma nje njengoba abaphathi intambo sebeqalile umsebenzi.
Kumele bavuse umnotho. Umnotho uzavusa ezemfundo, umnotho uzavusa ezempilo, umnotho uzakwakha imigwaqo, umnotho uzakwakhela abantu izindlu, umnotho uzakwenza ukuthi abantu abangaphandle esithi bakudiaspora namhlanje babuye ekhaya. Kodwa ngaphandle kwalokho kuphela kumele okunye kwenziwe okuyipolitiki. Kumele babone ukuthi bayahlonipha isisekelo sombuso, bamele baqede i-corruption iphele du. Ngokuba i-economy ngazibe ngakanani, ngayitshontshelwa yibo laba abasibusayo, akula lapho kuyiwa khona. Kanti-ke kumele kube lokhetho olukhululekileyo olwenza ukuthi abantu nxa uhulumende bengamfuni engabenzeli lezi zinto esithi siyazifuna kuZimbabwe esiyikhangeleleyo, bamsuse bafake omunye, bamsuse bafake omunye, bamsuse bengela kwethuselwa, bengela kutshaywa, kungela hlupho lwalokhitshwa ahamba ayehlala ngkhaya engalelanga khona embusweni.
Kodwa lanxa lungaze lwenziwe lolo khetho lube ngolukhululekileyo, iZANU PF inqotshwe, ubona amabutho evumela yini umkhokheli ongayisuye weZANU PF ukungena embusweni athathe umbuso njengoba sesike sezwa othiwe ngabe sithi kabasoze bakhothamele umuntu ongalwanga impi, njalo sesibonile behluthuna intambo zombuso behluthunela umgabe.
Kunzima ukuthi ubone bekwenza khona lokho ngendlela yokuthi sebejwayele ukuthi bahlale embusweni, ikakhulu njengakhathesi bengene ngenkani embusweni. Nga ukukhangela nje lokho sithi i-analysis, kuba nzima ukubona khona ngo-June, July next year besithi bona hayi sidliwe njalo, kumbe uSibusiso lo wasi-announcela ukuthi amabutho asephethe umbuso esekuthelevision etshela umhlaba wonke ukuthi hayi kungenani sesidliwe sesisiya ngekhaya. Kunzima ukubona lokho, kodwa kuyenzeka into enjengayona le, kayikho impossible, iyenzeka. Abantu beZimbabwe bamele bacace ukuthi loba lisotha loba ngubani, kakho umuntu abazamvumela ukuthi enze intando yakhe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Amabutho lamapholisa edolobheni leGwanda sekhudaze abathengisa esitaladeni ukuthi bathengisele lapho okuvunyelwa khona ngomthetho kuphela. Inkuthazo le iza ngesikhathi abathengisa esitaladeni eHarare lakwamanye amadolobho besuswa kulezo ndawo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Ibutho amapholisa wezethanaphila kamasipala izisebenzi zekhansili kanye labathengisela ezitaladeni bagqube umhlangano izolemini phakathi kwedolobho kulandela ukhonana kwabathengisayo kubutho bekhala ngokuhlukuluzwa kwabo ngamapholisa kamasipala. Okhulume emele ibutho ngemva kokwethulwa yisikhulumi samapholisa umnumzana Philisane Ndebele obehamba lomkhulu wamapholisa ezansi emaNdebeleni umnumzana Lencube, uthe njengebutho bakhuthaza uZulu ukuthi alandele imithetho yelizwe. UMajor General Law esingenelisanga ukuthola ibizo lakhe uthe labo abathengisa ezitaladeni kumele benze njalo, belandele imithetho efakwe nguhulumende, hatshi ukuthi benze umathanda. Osebenzele ofisini yezempilakahle kumasipala wedolobho leGwanda umnumzana Vusumuzi Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili bevimba uZulu ukuthengisela endaweni yonke nje ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwemikhuhlane. UNdlovu uthi kulicala ukubhoda uthengisa phakathi kwedolobho. Iningi labathengisela ezitaladeni kuleli dolobho ngabasakhulayo, njalo bagcwala kakhulu phambi kwesitolo sakokhuleni usiyafika ejele. Omunye umama okhulume kulo mhlangano othengisa amaphephandaba uthi inkinga yokuthi labo abasakhulayo bayadelela kakhulu.
Zamanile ukuhlonipha ungakhuphi nje omunye umuntu ibhrugwe inifomu ibhuge kahle nani bakhona mina sikhona ningashayi umuntu osemthethweni.
Kuthe kuphela umhlangano amapholisa kamasipala asuse labo abathengisela phambi kwezitolo babasaphetheka komgwaqo, kodwa ilanga lithe lithona kuvala amahhofisi bebesephendukile njalo lapho abaxotshwe khona. Abathengisayo bagcwala ezitaladeni zeGwanda ngemva kokuba uNkosazana Grace Mgabe ethe bengahlukuluzwa ngesikhathi umkakhe uRobert Mgabe esabusa. Kusukela leso sikhathi bebengasathintwa labo abathengisela ezitaladeni, osekudala ukuthi abalamabhizimusi bakhale ngokulahlekelwa ibhizimusi ngoba uZulu esethenga impahla eningi ezitaladeni lapho etholakala ngentengo ephansi kulale esitolo. Iningi kuleli kakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokuthengisa impahla ethiyeneyo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. NginguVusisizwe Mkhwananzi, ondaba ze-Studio 7 eMajawandeni, eGwanda.
Inhlanganiso yabaloba ngolimi lwesiNdebele ezibiza ngokuthi abalobi bakithi sincome ukuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora, besithi ngaphansi kobukhokheli bakhe ulimi lwesiNdebele besolufile. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma kumbuthano wokunanza isiko lesintu oqoqwe inhlanganiso yesibanye Cultural Society Hebron, unduna uNhlanhla Yamangwendiweni uthi akusela kubuyela emuva ngoba sesifikile isikhathi sokufaka inkosi entsha yemaNdebeleni. UNdiweni uthi noma nje kulabanye abazithi inkosi, inkosi eyozagcotshwa ngubulelani loBhengula Khumalo, njalo asisekho isikhathi sokudlala uFeja Feja.
Ukuthi ngitshaye uFeja Feja namhlanje 2017 angeke. Ubukhosi buyabangwa, siko lakithi lingethuki ezinye inkunzi zizachayana khona phana esibayeni zibhuqane zibhuqane kodwa kuzasala inkunzi eyodwa esibayeni yiyo inkunzi ezakhokhela isibaya sonke lesiyana inkunzi enkulu isikhona ubulelani lobhengu lakhumana
uthi ezinye inkunzi zikhona kodwa uzibale njengenkunzi ezincane lokhu kulandela ukugcotshwa kwa Stanley Raphael Khumalo
enye inkunzi encane yadlula khonapha yela ibhonga uStanley Raphael Chuma Khumalo inkunzi encele asonkunzi yona lakho phezu kwalokho lingezwa ukuthi hayi ezinye inkunzi zikhona enye ukuthiwa uPeter Zwide Khumalo laye inkunzi encane asonkunzi mathupha
Kulo ukhathazeka kusizwe samaNdebele ukuthi ubulelani Khumalo yinzalo ya South Africa ngakho akumelanga abe inkosi kodwa undiweni uthi ebukhosini akulawo ukuthi kule Zimbabwe kumbe South Africa kodwa ubukhosi buhamba ngegazi uthi inkosi entsha izabe kwamhla kuziku 3 kuMbimbitho 2018 kobulawayo
silobe uthi mhla ka 3 March 2018 sifisa ukugcoba inkosi le ibudget $2 million ngapi kobulawayo ibulawayo will come to a standstill Asivusi inkosi yofeja feja, sivusa inkosi in the city of kings.
Undiweni uthi uqathekile ukuthi abantu bebambane uze isizwe sikaMthawa sibe lenkosi ngemva kweminyaka edlula ikhulu lokhe kwanyamalala inkosi uLobhengula uthi uzaqhubeka engena emazweni athena afana neSouth Africa, Botswana, iUK kanye leMelika ekhuluma ngodaba lolu. Induna Undiweni ube isikhulumo esiqathekileyo kulanga lokunanza amasiko esintu ngabe esiNdebeleni eBotswana lapho kuhlonitshwa ababe ngabadlali beHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loBerry Daga kubongwa imisebenzi yabo. Amaqembu afana ne yasa izinja ziyaluma kanye loCasper balolonge amakhulu akade khona ngomculo omunye wabasekela umnunzana Stanley Raphael Khumalo njengenkosi induna yakomthwakazi South Africa umnzana Zwelithini Gumede utshele Studio 7 ukuthi bona basekela lo oziveze emphakathini watshengisa ubukhokheli besizwe sikamthwakazi ngingumathini ngwenya oyindaba seStudio 7 seHabron kule Botswana
lo ngumathini isihlobo esithandekayo ubevika ngenduna yentaba zinduna ethi Inkosi yamaNdebele izagcotshwa ngomnyaka ozayo. Siyeke kudaba luka Benedictine Hlapo.
Ukugijwa kwamnumzana Lazarus Lokora esikhundleni sokuba umphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary sokumukelwe ngezandla zombili inhlanganiso yabalobi bakithi. Umnumzana Lokora ubengomunye wabaphathi ntambo abebekhethwe umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ngempela viki wakhitshwa kulesi sikhundla ngemva kokuba uZulu ehlabe umkhosi ngelithi ubeseyibulele imfundo yelizwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yabalobi unkosazana Mercy Mvundla uthi selokhu umnumzana Lokora wangena kulesi sikhundla abantwana beGrade 7 bese bebhaliswa isiNdebele esingakaze sibonakale.
Sizizwe sinyathelelwe phansi kakhulu, sizizwe siphathwe kakabi kakhulu ngendlela imibuzo ebibuzwa abanawethu, abosisi bethu, abantwabethu.
Uthi ukulondolozwa kolimi uqakatheke kakhulu kusizwe ngesizwe. Le yinto esekelwa liningi lezalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya ukudaza umphathi ntambo omutsha kwezemfundo ukuthi kungaphindi futhi kuthiwe ngoba umuntu ukhuluma isiNdebele noba siqamukile bese kuthiwa kahlele imhloliso yabantwana.
Odokora yibo ekade kuminista ngesikhathi kubhaliswa umhloliso lapho abantwana kade bebuzwa ukuthi uMangumba ngubani okwaba ngumsindo omkhulu kakhulu lakho. Siyabibongela igovernment yeZimbabwe ngokuthi yenza iphutha iphindile ilungise yona. Udokora ubengalungelanga ukuba ngumphathi wezemfundo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala yena uthi bakhathazwa la ukuthi sekulomkhuba ukuthi uthola abantwana beprimary ezikolweni zokwemaNdebeleni befundiswa ngababalisi abangasaziyo isiNdebele okuyinto athi izaqhubeka ibulala ulimi lwesiNdebele nxa ingalungiswanga. Laye wemukela ngezandla zombili ukukhitshwa kukamnumzana Lokora.
Njengominister of Education uDokora wangomele ukuthi engavumi ukuthi uGrade 7 webhalisa iNdebele esinjani esesilulaza sifundisa abantwana inhlamba.
Amalungu enhlanganiso yabalobi asebhale izingwalo zesiNdebele eziningi. Inhlanganiso ikhuthaza umphathi ntambo omutsha ukuthi emukele izingwalo zamalunga ayo zibe ingxenye yemfundo esikolweni njengoba zidlule ezandleni zengcitshi zalolimi, hatshi abantu nje abaqala ukukhuluma isiNdebele ngoba belabangane besiNdebele. bafuna njalo umphathi indaba omutsha aqhakathekise isinqumo sokuthi abantwana abaka grade 1 kusiya ku grade 3 kufanele bafundiswe indimi zabazali babo ezifana lesikhalanga, isitonga, isivenda, isinambia lezinye. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Zipelileke eza lamhlanje ngo 10 minutes to 7 o'clock uyiso isikhathi isihlobo esithandekayo sizingenileke kuhlandla lokubingelela izihlobo labangane. Incwadi yakuqala engiphetheyo ngiphethe uThembani T. Spanda uthi yena ngithanda ukuvukisa umama wami osekhayelihle eCholojo. Ingoma ngicela ubashayele noma yiphi eka Allen Ndoda, yiyo ke le engiqale ngayo Thembani Spanda, ingoma yakho. Ngiqhubeke ngencwadi zenu balaleli ngiphethe eka Matwasa Maseko, yena uthi ake ngibingelele abafowethu bonke oMaseko esigabeni seChangwa ePlumtree. Ngibingelele lesithandwa sami uNasipho osesantini eJozi nomama ongizalayo uNajelas. Trevor Rafael uthi wena ngithanda ukubingelela yonke yakwethu imuli yakwethu kovundla ePlumtree empandeni. Ngicela libashayele ingoma kaMartin ehamba lendolwane Super Sounds ethi konke sizokulungisa. Ngiyabonga, siza kudingela leyo ngoma Trevor. Livuka njani isihlobo esithandekayo? Lo ngumsakazo wenu, umsakazo eliwuthandayo, umsakazo weStudio 7 ePlumtree. Linjani, livuka njani? Kwanda nithukile buyani ekobulawayo phela kwentuthu ziyathunqa eBinga, eHarare, eKezi, eCholocho. Azivukeni siyesebenza madoda. Siqhubekeke ngengoma ngencwadi esiziphetheyo elizilobe kuFacebook. Awukamanje mphethe eka Alison Love uthi wena ngithanda ukuvusa abazali bami ematobo eNyumbane Village kompofu, kukompofu lapho. Ingoma ngifuna noma yiphi eka Bhekumuzi Luthuli, sizokudingela leyo ngoma Alice. Allen Ndoda, leyo ngoma siyishayele uThembani T. Spanda uthi sekhombile umfazi. Ye, ngu-Allen Ndoda ke lowo. Singene kweka Alice Ndlovu, wena ucele uBheki Umuzi Luthuli umfoka molo.
Lapha Nkosi siphansi emhlabeni amanzi nalila yobaba, siphansi emhlabeni amanzi nalila yobaba. Muthu mhlaba nezilingo zawo, siyalingeka senze lokhu senze lokhu. Thethelela baba ngabali.
Silapha Nkosi,
oh silapha Nkosi.
Silapha Nkosi, silindele ukuthethelela.
Lapha Nkosi umfoka molo. Ngiphethe ekabani incwadi, ngingene emgodlagodleni ngilomgcini. Umuzi Spanda Uthwena ngithanda ukubingelela nabasakazi ngisithi linjani ngapho eAmerica. Ntungamili Chris Gibbs. Mina ngithanda ukubingelela umama lo baba enkaya esigabeni sako Sikhobokhobo endaweni yemaQuartan. Ubaba nguSambuthano. Ibizo Nylon Spanda umama nguEsnath Nyoni. Ngibingelele labafowethu Mbuthano Mavius Lovemore Agnes Ntombi yothando le last born yangithi uMiriam. Sane lephahlane wena uthini ke laphana uthi nami ngithanda ukubingelela isihlobo zami zonke nabazali bami abaseplumtre engulubeni babingelelwa ngufuture phahlana Spanda. Ngicela ingoma yendolwane umphahambe. Edwin Dube wena uthini ke ngisegoli ngaseHillbrow ngithanda ukubingelela isihlobo zami zonke eGwanda fumukwe lokhulu uJacob Dube macala nosobhuku undodana Spanda yimi uEdwin Khumbulani Dube. Cela libadlalele ingoma yendlolwane ethi sisonke sizokulungisa.
Siyaliyeka senze lokhu senze lokhuya ngethelela babu ngabali.
Ingoma kaBheki umuzi luthuli esishayele uAlice Ndlovu. Siqhubeke ngencwadi zenu balaleli. UEdwina nanso-ke eyakho sizokulungisa sisonke endolwane Super Sounds. Ngiqhubeke ngencwadi zenu ngoba isikhathi sesihambile. UMengezi Nyati uthi yena mina ngithanda ukubingelela umama lo Sihle ezelezele labanawami bonke nje lo mfazi wami uMandlo kumbe sebathatha angazi. Igama Mengezi Nyati from Zelezeni. Hawu Nyati Mduli baba, kanti sungaze awukwazi ukuthi umfazi usakhona, so adliwa zintunduma yini Mduli? Hayi, buyele ekhaya baba. UMlevu Ndlovu uthi wena ngithanda ukubingelela bonke abakoMlevu ngithi bafowethu. Mina ngiyaphila ngibingelele lo mfowethu uJonathan usuke elizweni ngezombusazo. Ngithi kuye sisonke bafo ukhokho wethu uKaboto ukubhekile awuwedwa. Ngingakhohlwa abatshayeli bonke bakamthwakazi ongafuniyo ngayekele. Konke lokhu sizokulungisa. Ingoma yendolwane uqinisela Vivante Tabengwa uthi wena ngithanda ukuvukisa umama wami oselwa kweru ugogo kanye labo bonke abangaziyo. Ingoma ngicela noma yipi eka Matthias Mere zakudingela kusho ezayo. UThemba Lima bekuThemba Lima ngithanda ukubingelela ijaha elingizalayo uAaron Lima ngithi khula uze ukhokhobe. Ngiyakhohlwa ke uJarom Lima lekhosikazi lakhe uLeti ngithi siyeza isikhathi samakhomane. Ingoma ke badophelele eyodwa evela uFortune Dawu ngiza kudingela mlaleli. Bathi okungapheliyo kuyahlola zihlobo zami, kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike emaphethelweni ohlelo manje, kodwa lingakhohlwa ziyalandela ezinye izindaba ngu-half past two. Emini enkulu liqhubeke phela libhala incwajana zenu lidinga ukubingelela isihlobo labangane sizazivala. kodwa singakehlukana kwamanje sikhangele ebezihamba phambili. Inani lesebenzi zempilakahle esifele engozini yomgwaqo eCholocho seliqonge lafika kumashumi amabili lambili. Isiphumile impumela yemihloliso kaGrade 7. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Asihlanganeni u-half past 2 emini. Litshone kuhle.